Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Okhulumayo uJemo ngajabula le audio mayingafundo. Siyezwa lama kukhulunywa ngemali yaseZimbabwe mayesiqathanisa ledola leAmerica. Maso kuthiwa isisidi 1000 ngedola. Nge ngibuza ukuthi kathi abantu bezanPF mabe campaign abakampena bethini ngemali. Kodwa bengabanye abantu ube baba lenhloni lama besiye ebantwini. Hayi lokhu kuyayangisa. Uma kuyathiwa i-3000 i-$3 yini yona leyo, bayakubiza bathini uma bekhampeni? Hhayi okunye ukuthi bake bebe leqiniso mani.
Studio 7 linjani? La magqwetha lawa abathi abantwana kumelanga bangene emabhawa abangabo kukhuluma into abangazizwa ukuthi bathini. Abantu bangene emabhawa nje ngenxa yelokhuzeni yendlala. Abalungisisa umnotho kube lezinto eziright elizweni, ikho bazabona khona ukuthi lokhu kurongo lokhu kuright. Kathesi ilizwe imali injalo bona babhizi babheka abantwana under age bangangene emabhawa, badleni abantwana mabengangene emabhawa. Abakwazi into abayikhulumayo lawo la magqwetha lawa labo professor labo, bakhulumani into abangazi. Abayekeli abantu benza into abayenzayo ibanika imali ukuthi balale bedlile. Ma befuna ukulungisa ilizwe, abalungisi umnotho. Akwalibona ngaphi ilizwe lesinke esithenga nge-20,000, 10,000 kuyini khona lokhu? Inonsense enjengayona le. Kambe ma ufuna ukuyathenga into yelokhuzeni, into ye-$50 uthala imali ngesetsheni, uyithala kanjani imali yakhona? Labo kathesi bathi ilokhuzeni i-government ithi i-announce ama-fees abhadalwa ngamalokhuzeni ngabantu abafuna ukuvotelwa, i-announce ngama-US dollar. Waye nga-announce ngamabhondi lawo? Sizuthi uzawabiza wathini i-20,000 bond?
Studio 7, siyabona indaba zenu, siyabona indaba ezinhle. UChris Gande, uMtungameli, siyalubonga uxhaso lwenu lokusinikeza indaba ezimnandi ezeZimbabwe. Siyacela abantu abasekhaya, mpela abasekhaya, sivoteni. Sikhiphe umbuso khona. Sithwele kanzima abantu. Especially esigabeni sami, esigabeni sakithi khona phana esigabeni seMatopo, kubokhezi, ehove, eGwanda, ezitolo zakoChaka, kubhidi, kubantu banasizamele ukukhipha inhlangano yobuswayo bathi sifake i-triple C, ingene, sike sibone utshintsho.
Studio 7, ngabe linjani? Ngihlile ngwele phezu kodaba vele ngokwalo. Hayi, ngiyayizwa izwane ukuthi khona yena eseyiqedile ngakho konke. Akusekho okunye basakulungisayo. Baqedile ngoba vele bona abantu abangamatsotsi. Amatsotsi vele into yawo ayiqeda sipidinyana ukuthi khona abantu bengafuni ukuthi khona vele isitsotsi sawa sidlala ngasiphi. Okwamanje siphila singaphandle kwamazwe. Ngendaba zeZANU-PF leyi, siyafunda sithole imisebenzi emakhaya. Uyafunda uthole lo umsebenzi wakhona ubhadala imali engafikisi ngaphi, engancedi ngakuphi. Manje siphila ngaphandle kwamazwe, siyadubeka singaphandle kwamazwe, but ilizwe lakithi likhona, libuliwe yiyo leZANU-PF yangkhona leyo. Mina angazi ukuthi laye leZANU-PF yakhona umuntu ovele wayibumbayo wayecabangeni, ngokuba okwamanje livini labo bezanuPF bangikhona bathi bayivotela, abanye bayalamba babulawa yindlala emakhaya. Pho izasiyephelela kuphi lento yezanuPF le? Abake banikeza abanye ichansi bekonti khona kutshintsha kuphi lapho kutshintsha khona, ngoba vele ivele yehluleke ekuqaleni ixotsha amakhiwa. Manje uma waxotsha ikhiwa umuntu lengqondo ekhaliphileyo, wena usala ufuna ukuyenza insimu yakho yokulima udle wedwa iplus. Umlungu wayelima efake ukudla kuma-GMBs, isizwe sonke sidla sisuda siholiswa ukudla konke lukhaso kwachabalala indaba yeZANU-PF. Mina vele uma likhuluma ngendaba yeZANU-PF futhi ngangiyahlanza, ngoba ukudla konke kuhle kumemphinjeni vele. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Mina ngubaba obuya lapha eNkayi, uMpofu. Ngiyayizwa indaba yeZANU-PF ethi khona isilungiselele ukuwina ama-elections. Abatshelwa ukuthi ukukampena, bathi ukuwina ama-elections, bathi bona sebewinile vele, zingakabekwa nje sebewinile. Kambe bayakwazi ukuthi bakhuluma labantu abadala, abantu abacabangayo, abantu abaphilayo, oloke baphila kusukela mhla iZANU ithatha ilizwe. ngoba mina ngeke ngithi ukuthi ilizwe likhululeka ngoba likakhululeki lamanje uhla izana ithatha ilizwe lifake esikhwameni sayo bacabanga ukuthi singabantwana yena ukuthi bazosikhohlisa abasitshele ukuthi bona isebewinile bengakavili kucampaign so ukuthi babone ngathi bona thina sizithutha zokuthi asikwazi ukuthi kufanele kwenziwe njani behlulekile kwakhe imigwaqo behlulekile ukuthi kube la maphilisi ezibhedlela khona manje bona bathi bawinile yini abayizoyenza abehluleka ukuyenza nge-42 years abasazoyenza nge-5 years leza bantu bezimbabwe sicela livuke bakithi libone indlela eqondileyo votelani noma yiliphi bandla kodwa ngokuya ngokucabanga kwami ngabe kuthiwa kukhethwa nje ibandla elilodwa kuvotele lona kukhitshwe izanu bakithi sahlupheka emhlabeni
Studio 7 basakazi abalaleli njani hayi mina ngiyaphila hayi ngingasiphakamisele amasokisi bathokaza abahle selufikile ukhethu sizosiphakazela abasokisi sivote phila sivote bathokaza abakhansila siwafake lapha ngebulawayo yonke indawo sifakele amakhansila yethu ukhethu selufikile gqinani mathokazi gqinani bathokazi uthathe umthakazi lethu ngiyabonga
Sanibonani ku-Studio 7. Kanti thina wethu ama-voice note nizavula mhlazana kutheni. Yimi uNdlovu etsholotsho lapha emakwakweni. Ngicela ukubuza kini ngoba sesilama 2-3 years sihlala senda ama-voice note lingavuli. Kukanti nisesegoli le sasile-live talk leyana esasifonela ngabo-8 ebusuku. Sikhulume lani sikhulume lomphakathi wonke lozulu jikelele khathesi sokuyindaba yakho nokwama voice note ayi lokhu kungcono likuvale lokhu